Into engingakutshela yona inansi. Nxa usenza into epheleleyo engelansolo phakathi, engelakuganga phakathi, akulanto kumele uyesabi. Abelungu babengahlali mhlazana besithi khona ngesilungu the guilty are afraid. Kusitsho khona ukuthi wona nxa uvele unesazela sokuthi uyaganga, uqala ukwesaba. Kanti yindaba bengamelelanga ukubona ukuthi uhulumende uzalani, sikucubungule sokukhona sokuphambi kwethu sonke. Kodwa wena usuhlugidimele ukuthi wona sicabangele ukuthi wona sebefuna ukuvala loku nalokhu nalokhana, kungenxa yani khonoku? Kuthi mina vele kulokuganga okuthize ovele okwenzayo, ikususesaba.
Kodwa wena ubona ngizani kungaphumani ke khonokho okuzalungiswa nguhulumende babajuba?
Into emele iphume labana yikuthi wona i-social media sonke siyayifuna iqakathekile nxa sisebenzisa ngendlela eqondileyo. Kodwa nxa sisebenzisa ngendlela ekuganga, ebisa ukuzondana, ebisa ukuhlukumezana, sokusiba yinto embi ke khonapho, antiyabona. So into omele yenzakale ukuthi uhulumende kabuye le mithetho ezelaba abasebenzisa i-social media ngendlela eqondileyo. Sila ama-family groups khonapho ku-social media, sila ama-church group ku-social media, silaba abangani group nje singabangani ku-social media, and siqhubana le information eqondileyo kuba yinto enhle. Kodwa nxa mina sengizabonga ukuvuka nje sengiphosta ngithi umthembo kasekho, wena uphila. So ukuganga ke kulokho. Umuntu enza njalo kumele ajezise vele, ngoba anti abona ukuhlukumeza umthembo lemuli yakhe labosendo bakibo ngento engamanga engayisiyo. So umuntu enza into enjalo ye kumele ajezise. Kodwa nxa sisebenza ngendlela enhle, hawu, kuyabe kusobala, kubalulekile njalo kukhululekile, kungela nto embi phakathi.